Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela kuStudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 5 kuMbimbitho 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, uhulumende uthi kulabantu abazinkulungwane ezedlula izimbili lengxenye 2688 asebehlatshwe ijekiseni yokuzivikela emkhuhlaneni we-COVID-19 izolo.
Kuyafanele uhulumende acacise kuhle ukuthi lamabhasi azasebenza kanye. Nxa sikhuluma ngento ye-devolution, besikhangele ukuthi for sure amabhasi lawo azalethwa ezandleni zabantu abakuleyo province. Bese besiba yibo bekhulumisana labantu okuphuma isinqumo sokuthi vele azasebenza kwabo ama-routes esebenza njani.
Umongameli Emerson Mnangagwa uphawula ngokusemthethweni amabhasi angamashumi amahlanu awenkampani yeZupcom.
Igama lesiteji engiyisebenzisayo nguThuli Sithimbili, okuyisitemo sami ngeleso.
Ngohlelo Woza Friday kuliviki silethulela uThuli Sithimbili, yena ke ocula umdumo we-Afropop. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uhulumende uthi kulabantu abazinkulungwane ezedlula izimbili lengxenye 2688 abahlatshwe ijekiseni yokuzivikela emkhuhlaneni ye-COVID-19 vaccine izolo. Okutsho ukuba inani lasebehlatshiwe elizweni jikelele lokhu lolu hlelo lusunguliwe kumaviki amabili edluleyo selifika kunkulungwane ezedlula kancane amachumi amathathu 30,658. Sebezinkulungwane ezedlula amachumi amathathu lengxenye 36,223. Asebebanjwe bele COVID-19 lokhu yaqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho nyakeni. Kuthi abagule basila kuleli gciwane bezinkulungwane eziphezu kwamachumi amathathu 33,632 labulala abaphansi kwenkulungwane lengxenye 1483. Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa ziveze ukujabula okukhulu ngemva kocwaningo olukhomba ukuthi abatholakalwe belo hlobo lwe-coronavirus 151YV2 edla ubhedu kwele South Africa laseZimbabwe basala belamasocha omzimba abangela ukuthi bengahlaselwa futhi ngeminye imihlobo ye-coronavirus. Uthuso Khumalo usipha lolu daba ise-Johannesburg kwele South Africa.
Ngokutsho kwenhlanganiso yabacwaningi ecwaninga ngezamagciwane iKwaZulu Natal Research Innovation and Sequencing Platform, umzimba womuntu osekwe wahlaselwa yi-coronavirus yohlobo lwe-501YV2 usala usenelisa ukuzivikela ekuhlaselweni ngeminye imikhakha yamagciwane e-coronavirus. Okhokhela inhlanganiso le usikhuthamfundo Thuli D. Oliveira uthi lezi zindaba ezimnandi kakhulu.
The plasma collected from people infected with the variant has good neutralizing activity.
Lokhu kutsho ukuthi sesitholile indlela amagciwane ye-coronavirus ahlasela ngayo langavikelwa ngayo.
It means that people infected may have some immunity against the variant and other lineages.
Enye njalo incitshi ezempilakahle enhlanganisweni ebona ngezemikhuhlane ethelelwanayo e-National Institute for Communicable Diseases, unkosikazi Penny Moore, uthi lokhu sekubaphe umkhondo wokudinga indlela zokwelapha eminye imikhakha ye-coronavirus engabuya. Kanti ke enye njalo incitshi kwezempilakahle umnumzana Alex Sigal uthi sekuvele kwacaca ukuthi mhlawumbe uhlobo lwe-coronavirus ebhahe kwele South Africa i-501YV2 yilo isisombululo sokulwiswa kwamagciwane e-coronavirus akhona kathesi lala azabuya. Lezi zindaba esizemukelwe ngenjabulo enkulu izalwane zeZimbabwe esihlala nokusebenza kwele South Africa. Uhlobo lwe-501YV2 yilo seluhlasele phose izwe lonke kwele South Africa, kanti ke lumemetheke ngesiqubu esikhulu kakhulu ngawukathaniswa lohlobo olubhahe omanye amazwe. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Khwebu uthi kuyathokozisa ukubona ilizwe leAfrika liphuma lesisombululo esingahlenga umhlaba wonke.
Mina okungijabulisa kakhulu ukuthi kuyabonakala elinye ilizwe lapha kuzwekazi leAfrika lapha kusadik njenga iSouth Africa ukuthi at least bayazama ukuzenzela okwabo okungaphilisa isizwe kulokuthi sonke isikhathi kugijinyelwe e-Asia le-Europe lithengelwa izinto okungazakali ubuhle lobungozi bazo. Ngakho lathi silapha singamaZimbabwe sifisa iSouth Africa iphumelele kulomzamo wabo bese kuthi asibone phela leZimbabwe isondela eduze ixhasa umakhelwane ngoba lolu lusizo oluyosiza iZimbabwe yonke mhlawumbe leSouth yonke nje Africa ajikelele.
Abanye bathi indaba ezimnandi kuzwa ukuthi leli gciwane likuchiya usuvikelekile njengoba bebevele bephilele evalweni nxa bekhangela ukugula lezimfa ezibangelwe ileli gciwane kwele South Africa. Njengoba leZimbabwe ibike ukuthi iningi lezalwane zayo sezihlaselwa ilolu hlobo legciwane, abanye bathi kuyathokozisa ukuzwa ukuthi laba sebehlaselwe ileli gciwane malutshona amathuba okuthi bahlaselwe futhi bagcine sekudingeka ukuthi baye ezibhedlela zona zivele zingekho njalo zingelakho ukudingwa izigulane lezi. Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana umchasiseli Gwaza uthi zindaba ezipha ithemba lempilo.
So lokho kusinikeza ithemba ukuthi mhlawumbe lento ingahle isheshe iphele. Njalo lakho lokho ukuthi umuntu uyadevelopa amasocha akwazi ukuzivikela ngemva kokuthola lento. Kusinikeza ithemba ukuthi abantu bakithi basazophila. Uvalo lolo belukhona ngendlela obekukhulunywa ngayo ngokuthi lesi sifo sibulala kanjani ngathi luzokwehla ebantwini.
Umnumzana Jonathan Mbezi yena uthi le yinto edinga ukuthi ingcitshi lezi zisebenze katalala kulungisa umuthi odingwa ngabaningi eSouth Africa leZimbabwe.
Kungaba yinto enhle mpela ngoba abantu baseSouth Africa nabantu baseZimbabwe zizothwala umkhuhlane ehambe nayo eZimbabwe noma esuke nawo eZimbabwe kuye nawo eSouth Africa. So the best way engaba khona ngeyokuthi uma ungatholakala kube sure ukuthi naseZimbabwe lo umuthi uyabe utholakala.
Abantu asebesilile ngemva kokuhlaselwa ligciwane le-coronavirus kwele South Africa bedlula isilinganiso songamachumi ayisishiyagalolunye ekhulwini over 90%. Kodwa ingcitshi zithi impumela lolucwaningo kayitsho ukuthi asebehlaselwe ileli gciwane bekele ukuyahlatshwa ijekiseni lokuvikela i-coronavirus. Nimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa inguThuso Khumalo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla uphawule ngokusemthethweni amabhasi angamachumi amahlanu awenkampani yezokho njalo uthi azakwabiwa ngohlelo lokuzibusa kwezabelo olwe-devolution. Ekhuluma emkhosini wobuqoqo eHarare, umongameli Mnangagwa uthi ugcwalisa izithembiso zakhe esanda ukuthatha intambo zombuso ezokuthi uzalethela abantu indlela zokuhambisa ezilembadalo ephansi. Umphathi ntambo kahulumende obona ngokwethula kwembiko unkosikazi Monica Mutswangwa utshele iStudio 7 ukuthi amabhasi la azaletha elizweni kunyanga izimbalwa ezilandelayo njalo amanye azalandela. Uthe kuzalandelwa iziqondiso zokwenqabela iCOVID-19 nxa kugadwa amabhasi la ukuthi igcikwane leli lingamemetheki. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yeZCTU njalo engumgcini sihlalo weBulawayo Progressive Residents Association.
Eqinisweni ukuthi siyavuma ukuthi yebo iprogress ephepheni ngoba phela amabhasi nani liyaphezulu kodwa nxa usithatha amabhasi lawo waletha kuground ukuthi azoncedisa abantu. Abantu abadinga ukubana bagade lamabhasi uzathola ukuthi inani labantu liyagabhela amabhasi la kakhulu. Yikunganzela kathesi sinanzela umumo okhanya bethatha amanye amabhasi ama-private kodwa amanye ungananzelela ngamabhasi afileyo okungafanele ukuthi ngathwala abantu ngokunjalo lamabhasi nxa sinanzelela yebo kambe abekhona but ebantwini azabeloku exayela. Njalo kubuhlungeke ukuthi kulama-province angu-10 lapha eZimbabwe akucaki ukuthi zozenikwa njani abantu ngokunye abantu abakudingayo okuba lohlupho kancane. Siyananzelela-ke buya ngale ngemuva abantu asange sibekwazi ukuthi i-province enjiniwe amabhasi athini. So khona obekuqakathekile ukuthi nxa sikhuluma ngendaba ye-transparency kumbe i-accountability kuyafanele uhulumende acacise kuhle ukuthi la mabhasi azasebenza kanye. Nxa sikhuluma ngento ye-devolution besikhangele ukuthi for sure amabhasi lawo azalethwa ezandleni zabantu abakuleyo province bese besiba yibo bekhulumisana labantu okuphuma isinqumo sokuthi vele azasebenza kwaba ama-routes esebenza njani. Khona obekuqakathekile uhlupho yikuthi ezinye izinto ziyathi zinjalo asephongulethwa So we are directive ukuthi ala mabhasi ayelayele abantu at local level abasathola imali ngokunjalo kwenza indaba yethu evolution ngathi la iyaxayela kancane.
Imbadalo yamabhasi lawa ke iyo yini abantu abayifunayo ukuthi phansi njalo amabhasi la atholakala lula yini?
Well, ngase sikhangela imbadalo kwezubukho asoze siyiqathaniselo lutho ngoba eqinisweni ukuthi angithi amanye amabhasi amanye ama private players bamiswa. So ipa amabhasi lawa akwezubukho agijima wodwa ala competition. Yebo kambe kulamakhombi kodwa lawa ngawozupha kula competition. Khona kwe singakunanzelela futhi. So kusenza ukuthi lanxa ekhaya ngathi nani nabo liphansi kumbe into engabi phansi yokuthi umuntu agade liphasi. But eqinisweni ngokunanzela umoya eZimbabwe lokudubeka kwabantu, lokuthi abantu abaningi abasebenzi, lokuthi bona abasebenza futhi imali abayiholayo ayifiki kuleli nani esiyipho over that time line. So kusenza yile intengo vele yamabhasi ibe intengo ephezulu kakhulu ukuthi abantu abaningi abasenelisi ukubana bagade amabhasi. Ikungananzelela. Sibona abantu abaningi behamba ngenyawo. Kusithi ukuthi uhulumende bekufanele ukuthi kube nguye oba lomlando ukuthi amabhasi lawa subsidize. Alethe imali awabhadale ukubana abantu bese bebhadala imali encane ngoba vele ngale muva kusangizethe ukuthi iwa kusenzakala. Abo uhulumende wayefaka imali. Abantu bese bebhadala nje imali encane uhulumende sefaka imali. Kufanele kube njengalokhu kwenzela ukuthi abantu basizakale. Njalo abantu bancedakali kwabantu abakukhangeleleyo ngala mabhasi.
Lo ngumnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yeZCTU njalo engumgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni ekoBulawayo. Live talk lamuhla sikhangela udaba lejekiseni ye COVID-19 vaccine yokuvikela ukumemetheka kwegcikwane leli. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Abamaphephandaba e-Wall Street Journal le-New York Times babika ukubana abacebisi bakasibalukhulu besabelo se-New York uGovernor Andrew Cuomo baguqula okwakuminyethwe umbiko wabogatsha lwezempilakahle owawuveza inani labantu asebebulewe yi-COVID-19 emzini egcinwa asebeluphele ama-nursing homes. Isikhulumeli sogatsha lobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba uMnumzana Ned Price uthi ilizwe lakhe lamukela ngenjabulo enkulu isinqumo esesithethwe yinhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba ise-United Nations esiphathelaniswa kwezikhali ze-nuclear. Umkhokeli wenkonzo yamakatolike uPope Francis wethekelela kwele Iraq okwensuku ezintathu kuhambo olujonge ukuvuselela umoya wamakristu abancindezelwe ngabokholo lwesimuslim. Ngumkhokeli wakuqala wamakatolike lo othe wethekelela kwele Iraq.
Inhlanganiso ezimbalwa ezilwela ilungelo loluntu sezilobe incwadi zikhuthaza uhulumende ukuthi engaxotshi izakhamizi zeChilonga emangweni weChiredzi ezedlula inkulungwane ezilitshumi lambili 12,500. Lindawo yaphiwa umlimi omhlophe olepulazi lenkomo zochago zenkampani yeJane Dairy ukuthi alime utshani lwamadlelo enkomo zakhe. Lezi nhlanganiso zibalisa eGreen Governance Zimbabwe Trust, Women's Academy Leadership and Political Leadership, Institute for Community Development in Zimbabwe, Maswingo Research Advocacy and Community Development, Hill Zimbabwe Trust, Advocate for Earth, Le Matabeleland Institute for Human Rights. Isikhulumeli senhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu yeZimbabwe Lawyers for Human Rights, uMnumzana Khumbirai Mafunda, utshele iStudio 7 ukuthi inhlanganiso yakhe isiphatheke ngalolu daba. Obona ngokuqhutshwa kwembiko kubandla lezane uPF uMnumzana Tafatso Mgwadi utshelela umsakazo ukuthi ibandla lakhe liyemukela abafuna ukusungula inhlelo zokuthuthukisa uZulu kungakhathalekile lokuthi bamhlophe kumbe bansundu. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Gande weStudio 7 uxoxele isiphathamandla senhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights, uMnumzana Khumbulani Maphosa. ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Esikukhangeleleyo ukuthi uhulumende uzalalela ilizwi lokukhonona lokukhalaza kwezakhamizi acine ebisele muva isinqumo sakhe ukuze abantu baqhubeke behlala endaweni yabo lapha kade behlala khona. Sizwile uhulumende uthi yena abantu labo uzabadingela indawo enye yokuhlala, kuthi ukuthi ulawo umhlabathi omningi ongasebenziyo, sithi kawuthathe phela lowo umhlabathi awuphi dengeni engakaqalisi lutho kulokuthi azame ukudiliza amangcwaba lempila kahle lemizi lenhlala kahle lobudlelwano namasiko abantu esenzela inkampani engakaqali khona lokulima. Akayiphiwe leyo mhlabathi omunye ukuze yelime utshani babo lobo kuwo, kuthiyane lemizi yabantu namasiko abo lapha kade behlala khona.
Manje ngokubona kwenu libona ungani kuzabheka njani? Njalo ungasitshela ukuthi uhlelo lolu esiluzwayo, umkhankaso wokuthi abantu bengathengi konke okulungiswa inkampani ye-Den Dairy eyiyo okuthiwa imele iyethatha lindawo, libona ngani umkhankaso nalo uzaphumelela na, njalo liyawusekela yini?
Yebo, umkhankaso ukhona, siyawunanzelela njalo futhi siyawusekela ngoba ungananzelela indaba yokubhoyikhotha ama-products enkampani encindezela kumbe ephambanisa amalungelo abantu. Kayiqali namuhla njalo kayiqali eZimbabwe, kuluhlelo osoluke lwasetshenziswa kwamanye amazwe okugoqela iSouth Africa, lwasebenza kuhle kakhulu. Yikho sisithi kuyinto enhle laba abaqalileyo ukuthi nxa iDen Dairy iphambanisa ilungelo labantu, abantu kabangathengi ama-products ayo, ngoba ukuthenga ama-products eDen Dairy kuyikusekela ukuphanjaniswa kwelungelo lomuntu, kuyikubapha imali yokuthi bahambe bayekhupha abantu endaweni abahlezi khona. Ngaleyo mali bazaqina beqhubekile baye kwezinye indawo, bacine lawe bekukhiphile lapho futhi lawo ehlezi khona.
Umnumzana Khumbulani Maphosa yisiphathamandla senhlanganiso yeMachiavellian Institute for Human Rights ubexoxa ecingweni loChris Gande weStudio 7 ekoBulawayo.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumakakasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Elebusana liqhubeka libhekane lenani eliphezulu labantu abatholakala bele COVID-19 kulabe Zimbabwe abahlala kulelo lizwe asebelahlekelwe imphefumulo ngesikhathi isimo singatshengisi ukuba ngcono. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHabron.
Noma nje eleBotswana lisanda kwekethisa ezinye zeziqondiso zokuvikela umkhuhlane weCOVID-19, isimo siqhubeka sisiba sibi ngamandla. Umongameli Mkhwetsi Masisi uvuke ngolwesihlanu ntambama uthi okufana lokuthengiswa kotshwala sekuzavunyelwa okanti ngesikhathi sinye. Uthe amahola okuvimba abantu ukuthi behambe busuku awe-curfew aseyekethisiwe. Kodwa esanda kwethula umbiko lo iqula le-COVID-19 Task Force kweleBotswana libike ukuthi ilizwe libone inombolo eziphezulu okwedlula ezinye ezalabo ababanjwe belo mkhuhlane we-COVID-19. Umsekeli kamgcini sihlalo walolu gatsha usiqhica mfundo Msipili Msipili uthi inani labatholakala belo mkhuhlane we-COVID-19 lidlule inkulungwane ezimbili lamakhulu amathathu i-2356 ensukwini ezine kuphela.
We continue to see an increase in COVID-associated fatalities.
Siqhubeka sibona inani lalabo asebelahlekelwe ngumphefumulo we-COVID lilokhu liqonga. Lamuhla sebedlula amakhulu amathathu i-332 emalangeni asanda kudlula sibone inombolo eziphezulu okumangalisayo abantu befika 2356
which stands at 2356.
Kulezi nombolo kulabo eZimbabwe abambalwa abagula besezindlini kukanti abanye balahlekelwe ngumphefumulo. Enye yeyinhlanganiso zabe eZimbabwe leBotswana eSpanye Cultural Society ithi kulenani eliphezulu labantu bekhaya abagula kumbe abalahlekelwe umphefumulo ngenxa ye-COVID-19. Isikhulumi sesibanye umnumzana Mthokozi Simpofu uthi bayazama ukuphathisa labo abathiwe izihlobo.
Isifo lesi bafowethu singenile la kulele leBotswana sesilahlekelwe ngabantu abambalwa kunye la kunhlanganiso yethu silabantu abambalwa sebesishile silendlela ke thina esincedisa ngayo kwezemali ukuthi nxa sishiywe ngomunye wethu siqoqaqoqa izimali sibone ukuthi ugcinwa njani
uthi noma nje umkhuhlane usubhahile uqathekile ukuthi abantu baqhubeke belandela iziqondiso zabempila kahle
asiqhubeke nini sigqoka ama mask silandela le le mfanelo zakhona zona ezesifundiswa ngabezempila kahle cela ukuthi exercise bantu as exercise nini sibili sibe physical strong lo umkhuhlane nxa ungekho physical strong uyakwakuphanga ukudlulisa emhlabeni ngakho as exercise nini nxa kukuhlasela wena ustrong ukhona ukukunqoba ngamasetsho omzimba wakho
omunye owezimbabwe osebenza kwesinye isibhedlela esikhulu eHabroni engumongikazi kodwa engafisanga ukuqanjwa ngegama uthi isimo sibi uthi kulabanye babo ababhubhile kukanti abanye bakuphiko lwe-intensive care unit i-ICU bephakathi kobuhlungu eleBotswana elingamanye lamazwe alokhu elinde ijekiseni ye-COVID-19 yona umongameli Masisi othi izafika ekupheleni kukambimbitho umasisi uthi wonke umuntu okufanelwe ahlatshwe uzathola ijekiseni kodwa kuzalandelwa imithetho ngaphansi kwesisekelo sombuso eleBotswana selibone abadlula inkulungwane ezingamashumi amathathu i-30,727 betholakala belo mkhuhlane we-COVID-19 ukanti abangamakhulu adlula amathathu i-332 balahlekelwe ngumphefumulo ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngisabron kweleBotswana
Dicky was a Friday, my darling. Was a Friday, I'm seven to forget. Was a Friday, my sweetie. Was a Friday, in a man in for me, there were now. We baba, don't see my long cava. We baba, long seven to forget.
Uhlelo Woza Friday kuliviki silo Thulisi Thimbili yena ke ocula umdumo weAfropop uThulisi zalona seZimbabwe esisebenzela eCape Town kwele South Africa kulezinsuku asizweni ixoxa lo Ezra Chisa Sibanda weStudio 7
Uthwa sinikala ngiyela manyane ndoda
igama lakhe lokuzalwa ngumikhen sikhosana wambona kufanele ukuthi abe lelinye igama alisebenzisa kwezokucula ezibiza Thulisi Thimbili ngena ntombazana
ngizalelwe koBulawayo izifundo zami zaphansi ngizenzele eMchingwe Primary School kuthi ezaphezulu ngizenzele eLuveve High School Umculo yinto engikhule iyimi inyathelo lokuthi ngiyuphakamise umculo wami ngilithethe ngo-2012 lapha engihambe khona ngayofunda emakhosi
Ucula ingoma zomzwa ngedwa njalo igama lakhe liyaloke liduma lisiya phambili lona ke labuya njani leli gama Thuli
Igama le stage engilisebenzisayo nguThuli Sithimbili okuyisitemo sami keleso khona ngiqala bengisazama ukufuna indawo yokuma bengisazama ukudinga umgogodla bese ngiyaqala ke ngiyenze umculo oyiwo ebengiwufuna ukuthi ngiyazakale ngawo
uthule ekhasisa ukuba wona umculo weAfropop wawukhetha njani
uhlobo lomdumo lo engiwukhethileyo ngiwukhethe wona ngoba ngizizwa ngiyiwo okuthi ma uyilalele ingoma ayifaniseki ukuthi ungathi uyifanise lomunye umuntu connect with my spirit uyakhonektha la lento le eyiyo ebengivele ngiyifuna kusukela kudala ihlabela inhliziyo yami I'm telling you all you need to know.
njenga tuli. Posela ilizi kubalaleli ungakahambi. Njalo bena uthola ngabe umculo wakho.
Asebe uzwile bawamkela kuhle kakhulu. Ngiyathola ukukhuthazeka. Ingoma okakathesi iyatholakala kuwo wonke ama digital platforms. You can contact me ku 0744686766. Ngingakusiza ekuthini uyithole ingoma. Ungakwazi ukuyithenga directly from me. Facebook page ithi Thuli Official or ungalandela uThuli Sithimbili. Ngiyabonga.
Love is a sweet lullaby. Because umuntu ethi kangilali ngawe, sweet nothing. Love is an energizer. It energizes. Because umuntu ethi mawumbamba uphela amandla, sweet nothing. Love is passion. Passionate. Not a side of chest. Because umuntu ethi uyangihlanyisa, sweet nothing. Love is a big dream.
Hey, sikwatshiselo Mikens Khosana. Othume ngegama lokuthi Thuli Sithimbili. Kwenza umculo we Afropop. Kuhlelo Woza. Woza Friday. Langane kwelizayo njalo lihlale liphephileke emkhuhlaneni. Igama lami ngu-Ezra Jesus Bani.
Like a chief goes by favor. Ugezu muti edu chando kaduboni, sweet nothing. Abati edge is nothing but a number, ema chandweni. Bachakuku kinya be angachafuni, umshono batayi, sweet nothing. Love is mature and for the maturity. No one is a baby and betteni, sweet nothing. No one is a my chichi, no tiane lake, sweet nothing. Arise, love us and be real. Love and like virginity cannot be broken. No one you broke my heart in sorrow. But reverse, revive, and restructure the lyrics. Perhaps what is a really broken body part, not I'm a sweet nothing. Love is just very juicy. Love is daring the dear. It is beautifully bombastic, tantalizingly tasty, serenatingly sweet. Love is seductively active. Turn the water to remedy the savage look violent. Not, I'm a sweet nothing. Love is prophetic, love is therapeutic, love is supernatural, love indeed heals, love is corrigible, divorce is a choice. Love, my sweetheart, is not speedometer. Ukuthi ngiyakusetha ukuthathaphi. How many body parts have a sense of taste? Ukuthathaphi kubana ngispeed emzimbeni. Choose wisely, love actually. No to the same sweet somethings. Love is indeed the third side of the coin. Discover it.
And call us back.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela uhulumende. Uthi kulabantu abazenkulungwane ezedlula ezimbili lengxenye 2688. Abahlatshwe ijekiseni yokuzivikela emkhuhlaneni we-COVID-19 izolo. Hayi ke selugqiba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.